sibuthene eAfrica Unity Square sahamba ngaboda edolobheni leHarare esikubonileyo njalo esikuncelileyo ukuthi amapholisa alandele obekukhulunywe lidalo lomthethwandaba abazange babalise abantu kwenza lokhu akade befanele bakwenza.
Ungathi nxa ukhangele amapholisa ayenza na umsebenzi wabo wokudinga ngempela uyitayizamara?
Angikholwa ukuthi lo msebenzi wenzwe ngendlela ebikhombe ukuthi u-Ithayi atholakale.
Kungani sitsho njani?
Ngabe benziwe ngendlela yokuthi bamthole. Kukhona obekukhulunywe lidalo lomthethwandaba ukuthi ngemva kwamaviki amabili wonke nje kusukela eNyamalala kwakufanele kube nokuthi abantu baziswa ukuthi kuyini asebekubambiswa.
Baba Nuku, ungangena khona lapho ubona ngani amapholisa wona ayenza umsebenzi wabo na?
Amapholisa abayenzanga umsebenzi ngobana khona indaba eka Ithayi leyi njengoba uJesile echasisile ukuthi khona kufanele ukuthi amapholisa basichasisele mhla yonke ukuthi khona vele sokuminjani. But ngiyabona baphongukwenza okwamalanga amalutshwana from that time bahle bazithulela. And then namhlanje iParliament bebevele bebuza ababuzayo ukuthi kanti kungani singatholi ama-reports njengokuba sikhulunyele ukuthi njengokukhulunywa okwakwenzwayo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu njenge-ZPP Nkosazana Mgogo, ubona ngani liyancediswa na ngabezombusazwe abamabandla aphikisayo anjengakanuku awezaphu abanze ngabo MDCT abe Zimbabwe People's First, ubona ngani bayalincedisa na kulimpi yokuthi uyitayi Dzamara atholakale?
Okunye okusihluphayo ukuthi ngokubuzwa imibuzo kudalo leParliament kuyamangalisa ukuthi kulabanye abantu ababuza ukuthi kade kuyini okuqakatheke uyitayi Dzamara. Umntakamama lobabakhe ulomkakha amthileyo ulabantwana abathile iqakathekile njalo ngoba akulamphefumulo ongcono kulomunye eZimbabwe. So mina abamabandla la ngibona ngani njengezizalwane zeZimbabwe kufanele bahlupheke ngokuswelakala kwesinye isizalwane sakuleyo.
Kodwa sizananzelela ukuthi kulamanye amabandla engxenye athi uqakatheke okungakanani yena lo uyitayi Dzamara ababanuku. Lina njengezaphu lithi?
Sina njengezaphu siqakathekisa imphefumulo yomuntu. Ukuzala akuthiyananga, ukukhala kukamama akuthiyananga lokukhala loku. So into eqakathekileyo sina abezaphu ukuthi sikhale lemuli yakuDzamara. Ukukhala kukamama kumbe ugogo kumbe umalume kaDzamara ikukhala kwethu sonke. Iresponsibility yegovernment ukuthi khona iprotecte umuntu wonke waseZimbabwe whether uphambanisile kubeka phambanisana. Nxa ephambanisile kabamlethe bamfake etolongweni simbone. Nxa efile kabamlethe simbone ukuthi nangu uyitayi Dzamara ubuleyo kumbe ufile kumbe walahleka khonoko yakabe kwenzekile.
Nkuthazo bani ongayipha Nkosazana Mgogo?
Inkuthazo engingayipha ukuthi inanzelele ukuthi imuli yakoDzamara iphakathi kwezihlungu. Ngelinye ilanga engingahlala ngikhuluma lomkakhe esikhona umnyango ungavulwa iyakhangela cabanga ukuthi ngiyeniyisayisebenzi. Khangelele ukuthi thina njengezalwane zeZimbabwe sibe kwazi ukuthi siphephile eZimbabwe kungabi lokwesaba ukuthi ngingaphuma phandle ikhono nganjonke.
Baba Nuku,
into ekhona yikuthi khona thina sesibona ukuthi hayi i-government vele ayifaki enough effort yokuthi idinge lufana lo. Indaba eziningi and kufanele ukuthi abantu beZimbabwe bakwazi ukuthi apart from uDzamara khona ezinye indaba, zikhona indaba ezegugrawunde, zikhona izindaba eze-2008 and things like that. where the government has not taken responsibility for all these things. And therefore, Tina City called, government, take responsibility for all these things.